Lokhu kuza ngemva kokuba intengo yempahla ezitolo ikhuphuke okumangalisayo ngemva kokwethula komthetho lo owe-Statutory Instrument 142 owengcabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Iningi lezakhamizi eziqoqwe lo msakazi we-Studio 7 ziveze ukudana ngenyathelo elithethwe nguhulumende. Unkosikazi Agnes Dube weDema komzimuni uthi iningi labantu lithole nzima njalo baboni leli nyathelo liguqula impilo kaZulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende alincedisi ngalutho, ongalamali lokho seli enjalo engalamali, njalo leli nyathelo lakhona ngeke lilithuthukise ilizwe. As long ilizwe lethu lingalamali siyabe silokho siphakathi kohlupho. How many years silo hlupho lemali? Akula lutho olwenziwayo, akulo. Kungaba ngwe-2 days, kungaba ngwe-1 hour, kungaba ngwe-second, but siyabuyela futhi khona lapha.
Unkosikazi Sakheleni Ncube esteze uyilonki uthi kalathemba lokuthi limali izawuguqula umkhono welizwe, esithi limali izaphela njalo amandla njengemali yohlobo lwama-barriers checks.
Laphana kwahamba so kwagcina ama-barriers check esiwa okuzwayo, so sesabela ukuthi kuzaphinda kube njengakhona kuyana futhi okwama-barriers check, ngoba lokhu kunzima sibona ngakho. Singatsho njalo sabona ngakho kwakathe sivela silathemba lokuthi kuzatshintsha kusise endaweni elungileyo, ngoba siphakathi kwendlala asikwazi, sididekile emakhanda.
Umnumzana Alex Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi sengameni yophondo uthi lawo yesabela ukuthi idola laseZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa ngoba uhulumende engenanhlelo zokwenza imali.
Izinto zingaphonguba ngeze sivuka mpunzana, kuyaphambanisa kakhulu inhlelo zebhizinisi. Singakhohlwa-ke hlabe zulu ukuthi sike saba sesikhathini sokuba lezimdola. Kanti okwenza saze sathi thina asiqalisenini ukusebenzisa i-multi-currency system kwakuyini? Sasisemumweni wona lo ukuthi sasilezimdola elaphelelwa ngamandla. Okokusebenza mina kangibona ukuthi kuzasebenza.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Bethi Sibanda uthi intengo yempahla ikhuphukile ezitolo njalo kalathemba lokuthi lumthetho uzathuthukisa impilo yakhe.
Lapha vele kasikaboni ukuthi kuyenzani. Impuphu ziqansile azilasenti ukuthi imali yakhona le yokuthi sithenge sizayithatha phi? Hayi, sisakhangele, sikhangele so ukuthi kuyanga silovalo, ngoba kuthiwa yake yakhundithwala uhlamvu lombhobho ihlezi lokhu iqaphisa amadlebe. Laphana sikhathe sivela sesesibona ngazathi khona kuyana sokubuya asazi bakithi.
Unkosikazi Juliet Nkiwani ngumqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ. UTuzulu kumele anikeze umphathintambo wezimali uMnumzana Mthuli Ncube ithuba lokulungisisa umnotho welizwe njalo uveze ukudana ngabezitolo asebekhiphe impahla ezitolo.
Ezitolo abantu sebekhiphile i-special amakhemesi lama-shop akadele impahla abazithengisa ngemali yaphandle kwelizwe sebehle bakhipha impahla lezana bazifihla. So ikhwesi kwesabela ukuthi izitolo kuyasala kungela lutho, abezitolo sebefihlile. Siyethemba nje uhulumente uzakuba le nyathelo lokuthi lokho kungaze kwenzakala, ngoba nxa kungenzakala kungaba kubi, amashopu ungasala uthengiswa inkulu.
Umnumzana Msizi Gumbo ucubungula ngezomnotho uthi leli nyathelo liveza uhulumende osephelelwe ngamaqhinga njalo kalisoze liphumelele.
Kusegcekeni ukuthi khona lapha sibuyela edulweni esake sabayilo, njalo kuyadanisa ukuthi khona abakhokheli bethu abenelisi ukufunda isifundo ababalaso. Into seziqalisile uphela emashelfini ngoba zithengiswa ngalimali le engumule engathengiyo. Akula ma-prizes azakwehla ngoba leli bondi not kumbeni zimdola lijujuka daily.
Uhulumende weZimbabwe uthi leli nyathelo nelinye lamaqhinga okuthuthukisa umnotho wakuleli kungenani lokuthi into ngempahla ezitolo iyayigonga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.